So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 13 kuNhlangula 2021 ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ulabantu eZimbabwe abathakazelela amanyathelo amatha athethwe nguhulumende ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Igovernment kayenze i-lockdown njalo isincedise isibonelo abafundi benze online learning.
Kodwa kulabanye njalo abachothoza okwenziwe nguhulumende.
At least kube besinikiwe maybe 7 days notice yokuthi sithi uzaba le-lockdown maybe next week.
Amabandla ezombusazwe adinga abantu abazabavotela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Okuzayenzakala kukhetho olulandelayo kuyinto eqakatheke kakhulu ezavumela ukuthi ilizwe leZimbabwe likhethe ukuqhubekela phambili kumbe ukwala lokho libuyele emuva.
Izakhamizi zeMbimba eBulili Mawest zakha ikilinika ezanceda abantu abanengi.
Sile project yeclinic esayiqalisa 2009.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabanye abantu eZimbabwe abamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguhulumende lokuqinisa iziqondiso zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-COVID-19 besithi bekuvele sokuphuzile njengoba kusumemetheka ngamandla umkhuhlane we-coronavirus elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umsekeli kaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga uthe esethula izolo iziqondiso ezintsha zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 wakubeka sobala ukuba ilizwe selisenkingeni yokumemetheka ngamandla komkhuhlane lo. Uthe kulabantu abafika phose amakhulu ayisithupha 596 abahlolwe kunsukwana ezedluleyo batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 kwabhubha abangamachumi amabili lasithupha 26. Uthe lokhu yikho okwenze uhulumende afake imigoqo eqinileyo kusukela kusasa ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Umnumzana Shelton Masina uyakusekela okwethulwe nguChiwenga ongumphathintambo wezempilakahle.
Fanti ngayi uhulumende wenza lento kudala ngoba siyabona abantu uma behamba abasela ndaba lokufaka amamaski lokuyenza le social distancing sebeziphilela nje.
Unkosikazi Sithabile Ndlovu uthi lanxa evumelana lenyathelo likahulumende ufisa ukuba uhulumende uncedisa abantu ngesikhathi lesi.
Kodwa uhlupho nge-lockdown kuvala izinto, kodwa kasitholi usizo oluvela ku-government. Iningi labantu eZimbabwe liyazisebenza. Lokho kutsho ukuthi okuncane ebesikuthola lokho kusehla. Government kayenze i-lockdown njalo isincedise.
Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi kumele abantu balimuke umkhakha olamandla amangalisayo owegciwane le-COVID-19 omemetheka okwamanje eZimbabwe.
Sokuchiyene lenhlandla lezi okuthiwa ngama-waves amabili la asedlulile kuthiyene kathesi ibhubhane leli liyanamathela kakhulu okokuthi ungahamba lapho kulesiminyeminye khona nxa kulo muntu oyedwa olalo ibhubhane lolu use lunamathele abantu abaningi njalo abantu bayagula masinyane abaningi bachiya masinyane abasahlali kakhulu lokuyana ukuthi umuntu uyahlale banje ibhubhane lolu.
Ungwenya uthi abantu kumele balandele iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization lohulumende.
Siyaxwayisa kakhulu bahlabezi ukuthi lizinanzelele. Abantu abazalalela bazaphila, abantu abangalaleliyo njalo asazi ukuthi kuzayenzakala ngaphambili. Kodwa yikho silokhu esixwayisa. Sesisendaweni embi kakhulu mahlabezulu. Kathesi njengoba sasikhulumile ngesikhathi somqando lo, ibhubhane leli liyamemetheka okwamagama esingazange sikubone kula amahlandla amabili adlulileyo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164 bahlolwe batholakala belomkhuhlane. I-COVID-19 isibulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1632 eZimbabwe kusukela ngombimbito onyakenye phakathi kwabafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 39,852 abahlolwe batholakala bele COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumavis Gama.
Kuzenjalo abanye abantu bathi kuza kuba nzima ukuba balandele isiqondiso zokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 ezethulwe izolo ngumseli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Ubathabele Masuku usadulela lolu daba.
Ukhangelelwe ukuba abantu bazaqala kusasa ukulandela iziqondiso ezethulwe nguChiwenga. Uhulumende uthi akusamelanga kube le mihlangano ngaphandle kwengcosana yabantu abavunyelwa ukuya emfeni. Akusamelanga abantu behambe emichadweni endaweni okuculwa khona le midlwaleni etshiyeneyo loba umongameli Mnangagwa esanda kuvumela abaculayo ukuba babukelwe ngabantu abangamachumi amahlanu i-50. Uhulumende uthi uzathwalisa nzima abantu abangalandeli iziqondiso ezintsha ezigoqela ukufaka ama-masks emphakathini lemabhasini. Unkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla emigwaqweni uthi kuyasinda ukwethulwe nguChiwenga.
Eyi, i-lockdown esiphomba ukufakwa nje singangu-minister singakhangelelanga, singacabangeli, engazange asinike i-notice njengabantu abasebenzayo abaphila ngokuthi bathengise emgwaqweni sithole imali ngokuthengisa emgwaqweni. At least kube besinikiwe maybe 7 days notice yokuthi sithi kuzaba le-lockdown maybe next week. Sakwanisa ukuthi sithengise, sisebenzele abantwana, siqoqo kokudla okungasenza senelisa ukuthi sihlale ezindlini. Ngoba siyananzela lokuthi isikhathi se-curfew asifakileyo abaningi njengabantu abazisebenzayo siyabe sifuna ukuthi sivukele ema-market ngo-5 o'clock. La ukwazi ukuthi wode izinto ngesikhathi uthole izinto eziyabe zisathengeka ngaleso sikhathi. Pho sokufaka i-lockdown vele njengabantu abazisebenzayo kunzima kakhulu, kuzaba nzima vele ukuthi sisebenze.
Umnumzana Dalubuhle Ncube isakhamuzi senkulumane uthi izinqumo ezethulwe nguChiwenga zizengeza ubugebengu obukhona elizweni. Ukhala ngokuthi kuza kwehliswa inani labantu abasebenza kumankampani.
Sinanzelela ukubana kunengi okuzavuka ngala ma-regulations afakiweyo ukubana avikeleke, ukubana sivikeleke kumkhuhlane lo esiphakathi kwawo. Ungananzela ukubana edolobheni lakoBulawayo besekugcwele udlongodlongo, amasela ebesegcwele indaba zokubana bebengasebenzi, sebethole indlela ezintsha zokubana bedinge izimali. Abantu bese bebanjwa inkunzi. Lale regulation efakiweyo yokubana abantu kuzamele bephungule emsebenzini nge-50%, sokuzabangela ukubana abantu abaningi betshone be-idly ezindlini, kubangele lokubana begcine bedinga ezinye iindlela zokubana bethole izimali.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi bazaqhubeka befundisa amalunga abo ngemithetho yokuthi bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Hayi, abantu bazaqhubeka besebenza emkambo, bathi saqhubeka sibafundisa ukuthi baziphathe kanjani, balandele izinqumo zenezo zokuthi behlise umnotho kamkhuhlane.
UChiwenga ubike ukuba abathwala abantu ngezimota kumele balandele iziqondiso zokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 ngokuthwala inani labantu elivunyelwayo, njalo lokubona ukuba bonke abantu bagqoka ama-masks. Izitolo zona zizavula ngehola lesitshiyagalombili ekuseni, zivalwe ngehola lesithupha ntambama. Uzulu uzabe esaziswa indawo okungamelanga bahambele kizo nsuku zonke eziyabe zilabantu abaningi ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19. UChiwenga uthe amadolobha azavalwa ngci nxa abantu bengalandeli izinqumo lezi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga amabandla atshiyeneyo adinga abantu abazabavotela emadolobheni lemaphandleni kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 kulandela imibiko eyethulwe yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ethi balutshwane babhalisela ukuvota kukhetho lolu. Ibandla le-MDC Alliance liqhuba uhlelo lokudinga abantu abafika izigidi eziyisithupha 6 million, kuthi yeleZANU-PF lidinga abantu abazalivotela abayizigidi ezinhlanu 5 million. Amanye amabandla agoqela ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, ele-ZAPU, imthwakazi Republic Party le-MTCT lamanye, lawo asedinga abantu abazavotela kukhetho lolu. Amabandla wonke akhangelelwe ukuba aza kuma kancane ukwenza imihlangano lozulu yokukhanga abantu ukuba bavote kukhetho lolu kulandela ukwethulwa kweziqondiso ezintsha nguhulumende ezokuzama ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe. Amabandla amaningi abesenza imihlangano etshiyeneyo loZulu. UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli we-MTC Alliance, uthi luqhubeka kahle uhlelo lwabo lokudinga abazavota ngomnyaka ka-2023.
Kusegcekeni kwabazi ezesam lezamanamba ukuthi nxa kuyikuthi ibandla le-MTC Alliance elika-President Nelson Chamisa, u-Advocate Chamisa, lingabhalisa abantu abafika leli nani, loba kuthiwa kukhona ubuqili nobudlova obuzawe busenziwa ngabazawe begijimisa indaba zokhetho abafana le-ZEC, sikhangelela ukuthi leli nani lingenza ukuthi kube zima ukuthi kulolu khetho luzayo kube khona ukuqilana. Okuzayenzakala kukhetho olulandelayo kuyinto eqhakatheke kakhulu eza vumela ukuthi ilizwe leZimbabwe likhethe ukuqhubekela phambili kumbe ukwala lokho libuyele emuva.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi bazasebenza kakhulu loba nje kulohlelo lweCOVID-19 lockdown eZimbabwe.
Njengoba sokulama lockdown la kuzasetshenzwa kunjalo, akusoze kume lokho ngoba isikhathi sona sesivele sesihambile. Uzokusele umnyaka owodwa ukuthi ukhetho lube khona luqhutshwe. Ngokunjalo kuzabe kunanzelelwa kuphela indlela zeneze ezethulwa World Health Organization eyokuthi abantu bazivikele.
Umnumzana Kalipani Pugeni okubandla le-MDCT okhankasa lonkosazana Dokozani Kuphe uthi bazaqhubekela phambili bedinga abantu bokuvota kukhetho oluzayo.
Ubaba uChiwenga usebhane ama-gatherings ngenxa yamanamba manani e-COVID alokhu ekhuphuka. So sisazobheka sibone ukuthi singayenza kanjani le campaign, kodwa i-campaign ezoqhubeka sizobona sizoyenza kanjani.
Zimbabwe Electoral Commission ithi kulabantu abalutshwane kakhulu ababhalisela ukuvota, ngakho-ke ezinye izindawo ezibizwa ngokuthi ngama-constituencies ngesilungu zilakho ukumanyana nxa kungatholakalanga abavotayo abafika 1,330,000. Uhlelo lwezamaphandleni namhla sisesigabeni sembimba ku-Ward 10 ebulilima West okulabantu abazakhela ikilinika. Izakhamizi lezi zithi zenze lokhu ngenxa yokuthi zihamba umango omude nxa zifisa ukuthi ziyehlolwa emadlambuzi endolwane leyingwe. Usobhuku wesigaba lesi umnumzana Daniel Dube uthi kuqakathekile ukuba leklinika endaweni le.
Sile project yeclinic esayiqalisa 2009 ayiproposwa ngabahlali bendawo selinanzelele indlela abaseviswa ngayo ekuguleni lapha. Ikliniki eyayiseduzane yayihingwe le ndolwane le madlambuzi, izwe ngithi zaseduzane kodwa uyabe uhamba ama-20 kilometers usiya kikwikubuduzane sasithi khona ibobo, and then yikho abantu bapropose ukubana bebe le klinika kule ndawo.
Isakhamuzi zembimba unkosikazi Janet Mpofu uthi abesifazana bathule nzima ngenxa yokuswelakala kweklinika.
Ward 10 lapha ngumvillage health worker. Umsebenzi wami umuhle kakhulu, ngiyawuthakazelela ikakhulu futhi engikukhangeleleyo abantu abahlukumezekileyo ngomama. Omama bahamba i-20 kilometers basiya kohingwe. So okuhambeni kwabo lapha kule ganga elikhulu kakhulu, okuthi khona abanye babanjwa, abanye behelele khona ezindleleni babelethele egangeni. Uthole umuntu ohamba laye kumbe uyabe ehamba lomkakhe, wabalwana sephunga ubuthi umntwana etshanini, kodwa kunjalo. Konke nje labothubaye lapha endleleni nxa behamba uzathola ukuthi umama lwana uyabe sesebunzimeni okuyokumangalisayo.
Ugcizelele esithi
nxa kukuthi khona isikhathi sezulu umama besiya kondolwane engithi 25 kilometers, uzathola ukuthi khona akusachapheki. Nxa kukuthi umama vele kade erejiste khona lekondolwane, uthole ukuthi umama lwana usenowe ngasakwanisa ukuthi khona ingabebelithela ngabi, ngoba ezibhedlela ezinye babe bayala besithi khona hamba lapho urejiste khona. so babele uzima kakhulu mama nithola ukuthi kulabanye futhi aba defaultayo bengavuyo ukuzohlabisa abantwana ngendlela eqondileyo abanye bese saba ukuthi khona lapho sehlabisa abantwana khona kukhatshana ihingo ye 25 kilometers imadlambuzi 30 kilometers indolwane 20 kilometers from our ward so khona fana ngeke kungithalisa nzima kakhulu ukuthi khona abanye abantwana yabo embalanda senze badinga khona le endolwane uthola ukuthi abantwana ngabahlatshwa ngendlela eqondileyo abanye abantwana vele bayafa ezindleleni lapha besezama uncedo ezibhedlela uthola ukuthi vele asela abantwana abayenelayo kwesesathi ngiyabe le 75 abantwana engibatholileyo khonapha ewadini yami uzathola ukuthi nesti month uthola sendi 55 ngiyabe sengiwile kakhulu abantwana sebedefaultile so khona fana labo mama abazitheleyo abahamba uma ungaka uthola abadle bunzima kakhulu ngaleyi indawo yethu so besicela kakhulu bakithi ukuthi khona kuyena leyi inyanga umnyaka sibili sicela ukuthi abancedisayo laba besincedise kakhulu ukuthi omama bathole uncedo oluhle ngoba silo unzima kakhulu
unkosazana senzeni Ndebele okuhlanganiso yehabha trust esigabeni leso ukuthi abantu sebehlupheke kakhulu ngokuselakala kweklinika
besithanda ukuthi ikliniki isebenze masitsha ukwenzela ukuthi kwezinye indawo siyasithole kulama lessons kufundiswa abantwana ngokuziphatha kwabo ukwenzela ikusasa labo so besicela lathi ukuthi esethu ngayo siyayenza siphele abantwana bethole ama lessons bethole izifundo ezehlukeneyo ama CPC konke izinto zonke lezi ngoba zizwela kwezinye indawo thina lapha ewardini singelakho Yalo bese sicube ngicabangela ukuthi ngayo kuyenzakala sithola ukuthi iclinic yethu njengoba isiseduze lasemaphethelweni kungapheli lo unyaka ingaphelanga kuseyafika ku-October November sibe sivula sicela uxhaso ngalokho sizanini ngoba asiyazi ukuthi iphela nini COVID-19 ngoba lakathi silokhu sakhulunywa ngendaba zeclinic nxa siyakondolana isichapha umfula nxa ugcwele vela sihambi komadlambuzi kumele sithole transport kohengwe lakhona ukhatshana kumele sithole transport
zinangi indawo emathebeleni south okwakhiwa khona amaklinika kunhlelo ezisekelwa ngabantu abadabuka ezimbabwe abahlala kwamanye amazwe belelalele ezimaphandleni sile nhlanganiso ye-Harbour Group Trust Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuba abantwana abaningi balakho ukubulawa yindlala esigabeni se-Tigray kwele-Ethiopia nxa yempi yomvukela. Abakhokhela amazwe akunhlanganiso ye-North Atlantic Treaty Organization kumbenato bakhangelelwe ukuba baza kwenza umhlangano kusasa omkhulu eBrussels lapho bazahlaziya khona izinqumo zokuvikela amazwe abo nokubuthanisa imali yezomvikela sokuyisikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lukaLos Gay Silobaba uNkululeko kwabalanda mathe ongiyosichazisela ngodaba lolu.
Ukukhothama kwamama uLos Gay wawusudilikile umbuso wamaNdebele namhlanje yikho sihlakazekile sikathi. So umuzilwana kufanele ukuthi abantu bekunanzethe umuzilwana othiwa uNkosikazi osenyathelwa. Uqakatheke kakhulu kufanele ukuthi kwethu siyawuvuselela. Uqakatheke kakhulu mama umuzi kamama uLos Gay yena lwa. Yikho namhlanje ke siziqatha sisithi halala Los Gay. Kodwa phela sikhumbule ukuthi uLos Gay Loba wadlala ichaze elikhulu keko kakhulu keko mkhulu phela kule nkosi loBhengula. So nyamakala ekonapha endabeni ezistatue liyangizwisisa ukuthi bathi kumele kuphakanyiswe istatue sikamama uLos Gay kade esenkosi loBhengula wayesingaphakanyiswa kuvalwane ikhona indaba yokuthi amaNdebele lokho kusasebenza ukuthi konke ukuthi amaNdebele akuvalanga ngabe le nkosi. Singaphakamisa istatue sikankosi loBhengula kobulawayo namhlanje amaNdebele avuke sithi afuna ukubona inkosi. So yingakho bekuvala besithi ngcono kuphakanyiswe istatue sikamama uLos Gay namhlanje.
So khona ponqa ukukhuluma nje ubonazani ke isithombe senkosi kungathiwani ngaso ngoba sokulezithombe phela lapha lalapha kodwa esikalo bhengula asikho
asithintwa unanzelele khonapho ke dube kukhulunywa ngesikaba umntana ukhulunywa ngesikaba uMlozi ke aziyali badlala ichaze likhulu khumbula ukuthi umntana laye kumbizo wasebenza kakhulu kusiya khona lepupu wasebenza kakhulu lensokamini bonke kodwa umuntu okuhamba phambili inkosi kuvalwane ukuthi kufakwe isithombe senkosi. Yizo kubalulekile ukuthi kokuqaleni kufanele kufakwe isithombe senkosi. Laba phela bangaphansi, kasiyayi basebenza kodwa babe ngaphansi. Ikhomanda yayikhona engulobhekwa. Intshuzo ziya ziyafunakala ukuthi zibe imvelaphi yokubonisa abantwana bethu ilayinethi yokuthi amahlabezulu kanti adatshulwa ngomkhonto. Uma sicula ingoma le ukuthi konkona amahlabezulu adatshulwa ngomkhonto, ukuthi umkhonto wawusebenza kanjani. So konke lokhana bayakuvala konke konkana.
Isima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilobaba uNkululeko Gobala Ndamathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Siyasizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana ke bantu bakithi ngolunye usuku njalo lwesonto ukubana sabelane ilizwi lenkosi lapha sivuselelana khona imimoya. Ngoba siyakwazi ukuthi umuntu wenyama imvama uhlala edubekile ngaphakathi lasenyameni. Kuyaswelakala ke ukuthi nje abantu sivuselelane ukwenzela ukubana sonke singathi sithola ukujabula sisilapha emhlabeni. Namhlanje sizathola isifundo sethu encwadini yezenzo zabapostoli esibili indima yamashumi amane lane. Imisebenzi 2:44 kufundeka kanje. Lesihloko esithi ibandla laseJerusalema. Bonke abakholwayo babendawonye bahlanganyela izinto zonke. Bathengisa ngemfuyo nangempahla babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyo nye ethempelini bahlepula isinkwa ekhaya. Badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. Verse 47. Bemdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. Lapha sizwa ke ukuthi abantu abakholwayo kumele baziphathe njani, kumele benzeni nxa besemphakathini. Into ke eswelakalayo ebantwini abaningi abangayenza nje labo nxa kuyikuthi ngempela bakholiwe. Amazwi la athi ibandla leseJerusalema laqinisela kulokhu ababe kuzwile, baze babelana bahlepunelana isinkwa. Kwathi laba babe lempahlana zabo eziningi bathengisa ezinye izifuyo lezinye impahla ukwenzela ukuthi bahlanganise benze inkazatho babelane lalaba abaswelayo. Ilizwi lithi into le kayiqalisanga emphakathini. Wakhangela kuverse 46 ithi imihla ngemihla baqinisela nganhliziyo nyethempelini bahlephula isinkwa ekhaya. Indaba le itsho ukuthi abasekhaya umndeni wawundawonye besabelana lokhu okwakukhona. Ngakho owayengaswela nxa umndeni wawumsekela ekusweleni kwakhe babehlephula isinkwa ekhaya. Ngakho ke indaba yokukholwa eyokuncedana iqakathekile ukuthi iqalele egumeni. Sihlephunelane khonoko kuncinyane emakhaya ethu. Singadingi udumo ngaphandle kwekhaya. Kasihlephulaneni isinkwa ekhaya. Nxa sesihlephunelana isinkwa ekhaya kutsho ukuthi sabelana lalaba abangelalutho, ngoba ivele iminwe kayilingani. Kasiqalisenini silungise indaba emzini yethu emakhaya ethu ukwenzela ukuthi labo abangelakho, kungaba ngokudla, kungaba izembatho, kungaba yini, lapho esenelisa khona kasikhumbulaneni lalabo abaseduzane lathi. singafanani laleyana indoda okuthiwa ngesikhathi sendlala yayihamba isiya kudlale egangeni ishiyela bekhaya ingahlebunanga isinkwa. Umama labantwana beyibulawa yindlala, yibugovu, yibusathane, ngathi ngesintu yibuthakathi. Emagumeni ethu akesikhangeleni emndenini, ezihlotsheni zethu, ebanganini bethu, kubo makhelwane, asibahlephunele khona lokhu okuncane kuyaletha lo dumo kuNkulunkulu nakubantu. Asikhulekeni baba Thixo engcwele, cela umusa wakho lothando lwakho ukuthi lokhu okuncane esilakho sikwabelanela abanye. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali chona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Sami uThokoza Sifani olesimo se-albinism. Sixoxa ngosuku lwe-International Albinism Awareness Day. Sami, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokuqhakatheka kwalolu suku.
Sanibonani lonke abalaleli. Saka ilanga leli inkolapho esinanzela khona labo bonke abazalwe sibale condition esiyayithina yi-albinism. Sibona ukuthi abantu bonke abazalwa belayo lo msebenzi omkhulu ukuthi abantu benzeni ukwazi ukuhlala kahle nabantu abazalwe bale-albinism. Yikho saka libona ilanga leli lafakwe aside bakwenzela ukuthakazelela.
Indikimba yalolu suku kulumnyaka iphansi kwesihloko esithi Strength Beyond Odds ithakazelela abantu asebephumelele empilweni abaphila ngalesi simo se-albinism. Yini umbono wakho ngale ndikimba?
Indikimba lolumnyaka iyo indikimba etshengisa ukwaniseka okuyenzwa ngabantu abale-albinism. Bayikhetha ngibone ukuthi abantu baningi abale-albinism sebebonakala basezindaweni eziningi-ningi. Abantu abathungamela endaweni eziningi akenzeki kuma-sectors atshiyeneyo, and kutshengisa lakho ukuthi ngabantu abakwanisayo ukuyenza into yonke, asabo bantu abazalwa bengela into angakwanisa ukuyenza.
Awusitshela okuningi ngenhlupho elibhekane lazo njengabantu abaphila nge-albinism kwele Zimbabwe.
Inhlupho esibhekane lazo ngathi ziningi. Inhlupho lezi yatholakala amanye amazwi. Okokuqala, abantu abazalwa bale-albinism kuba nama-difficulties ngendaba ezokuthi bayamukelwe kahle ezingoleni zabo njengabantu. Ngicina abantu sebehlekene abazali ngendaba yomntwana. Ama-cultures ayekhona ayifundisa abantu ongayisikho. Yabatshela ukuthi abantu abale-albinism azobantu kumbe babuya indaba ezobuthakathi ngezinto ezinjengalezo nezo. Nasesikhulile njengathi mina umntwana osesesikolo sikhangelana lezi nhlupho ezinjengokuthi khona ukuyamukela futhi kuyakukhona esikolo ukuthi ukuyamukela kuyahlupha. And njengoba sizele sinejobo elifuna unanzelelo and lamehlo yethu ayafuna unanzelelo ukuthi singadinga ama-glasses lawana sigqoke ukuthi sivikele for ilanga. Sasibona sihlangana lezi nhlupho ekufundeni ukuthi amehlo ethu abengaboni into esikhathana, and nasifunda laphana kuba yinkinga. Sesithi emsebenzini kulaba babe sebeqedile ezikolo sibona abanye bethu besehlule ukuthi emsebenzi ngendaba yokuthi abakwanisi, hhayi, but ngendaba yokuthi abantu beke belo mbono lwana okuthi abantu abale-albinism asobantu, and nxa sizama ukulungisa impilo zethu lezi kuswa le yinkinga eyokuthula amafutha ukuthi sigcobe ngoba ijwabu lethu njengoba lifuna unanzelo olukhulu. Sibili, amafutha okugcoba sithiwa ama-sunscreen. elizweni lethu ayahlupha ukutholakala, engatholakala kodwa ave ngathi ethengeka ngeprice ephezulu.
Hayi Samo, isikhathi sesesidlongumangoyi, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Ezulukandaba asihlanganeni njalo ngolwesibili kuhlelo lwabatsha lwe-Life Talk The Connection. Olebalulisayo ngenjabulo, igama nguMike Hobe. Bye-bye!
Siyabonga Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kulabantu eZimbabwe abathakazelela amanyathelo amatsha athathwe nguhulumende okwenzela ukuthi kuvinjwe ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Wolivalelisayo ngoGibbs Dube.